Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-12 ngoNtulikazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Yebo khona sike sazama ukuxhumana labo ngokwecingo kodwa ke phezu kokubhala incwadi yokuthi sikubeke formal kungabi into nje ephelela ekukhulunyweni eralini.
Ibandla lesisi lithi lizakhulumisana lebandla le-EFF lakwele South Africa ngoncedo lwamabhasi azathwala abantu besiyavota ekhaya.
Sesifuna ukuthi laye lo president ekhulume sobala leparty yezani, ekhulume sobala amabandla wonke, akhulume sobala ukuthi udlame alulunganga.
Amapolisa eBikita South asevulele ilunga lezanu PF umnumzana Energy Mutodi icala lokuhlasela abasekeli beCCC ngombhobho emhlanganweni wabo wokukhankasela ukhetho abawenzele eBaradzana Business Center ngeviki edluleyo.
Umqando lo uchaye iregion ngathi mina iSouthern Africa uyichayele kakhulu, yikubona ukuthi lokukhiza kwesnow eSouth Africa ayisiyonto ebijayelekile.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezomkhathi lukhuthaza uZulu ukuthi ahlale lapho okukhudumala khona ngoba umqando okhona ulobungozi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzenziwa ngenyanga ezayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele
ibandla lesisi lithi lizakhulumisana lebandla le-EFF lakwele South Africa ngoncedo lwamabhasi azathwala abantu besiyavota ekhaya. Umkhankaso kamnumzana Sevia Kasukuwere ozancintisa kukhetho lokudinga umongameli ezimele usunxuse abafuna ukuyavota ekhaya ukuthi babhalise imininingwane yabo. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla lesisi kwele South Africa umnumzana Trustin Dlovu ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Msakazi siyabonga. Njengebandla thina le TCC ngapha eMzantsi Afrika siyathokoza, siyakwamukela, siyamukela usizo elivela elikhulunywe ngumongameli we-EFF. Kodwa ke phela kunengi esibhekayo kuqala ngapha njengabantu abakhokhela abantu. Bheke nobungozi, azibhekanga ubuhle kuphela, bheke nobungozi ebungahle buyehlele abantu mhlawumbe uma sebathuthwa yiwo lawa mabhasi. Wasonke phela kwaziwe ukuthi kona uhulumende kababa uMnangagwa awuzoze ukujabulele ukuthi kube nabantu abazophuma ngapha ngobuningi bayovota ngoba kwaziwe ukuthi kona iningi labantu bethu abasoze bavotele izana. So kungenzeka mhlawumbe kube nokwesabisa abantu bethu babe ngama-victims ezana. So konke lokho kodwa-ke siyakwehlela sibhize nakho sisazobona ukuthi sizokuhambisa njani.
Ubona bebaningi na abafuna ukuthi bayevota abangela ndlela yokuhamba ngayo ekhaya?
Yebo, baningi abantu, baningi kakhulu abantu abarejistile abakhona la eMzansi abafuna ukuyovota abangelayo indlela yokuhamba, abadingi transport. Kodwa phela kulokusaba abantu balovalo futhi lokuthi bona lawa mabhasi angabe azobahambisa kuhle na. Okudingekayo ukuthi kuhlelwe ngendlela ezokwenza ukuthi kungabi nokwethuselwa, kungabi nokusatshisa, kungabi kungatholakali nje kuneyigameko ezingekho zinhle endleleni ekuhambeni.
Like lakhulumisana na lebandla le-EFF ngendaba yamabhasi la okuthiwa azaphiwa abafuna ukuthi baye ekhaya ukuyavota.
Yebo, khona sike sazama ukuxhumana labo ngokucingo, kodwa ke siphezulu kokubhala incwadi yokuthi sikubeke formal, kungabi into nje ephelela ekukhulunyweni eralini. Yazi nawe indaba ekhulunywe eralini umuntu angavuka ayiphike, kodwa ke sifuna into ezo ibhaliwe, sisazobona ukuthi bazoresponda njani, nanjalo sisazokwenza i-follow up uma sisithumele le ncwadi.
Hello ke ngumnumzana Trust and Love, umgcini sihlalo webandla le-CCC kwele South Africa. Ngolunye udaba luphathelane lezombusazwe, amapholisa eBikita South asevulele ilunga lezanu PF umnumzana Energy Mutoli icala lokuhlasela abasekeli be-CCC ngombhobho emhlanganweni wabo wokukhankasela ukhetho abawenzele eBaradzamwa Business Center ngeviki edluleyo. Umtodi yena oncintisa kukhetho lokudinga amalunga edalela eParliamente umangalelwe lilunga le-CCC umnumzana John Mpanduki, yena othi wadubula umbhobho ecitha umhlangano wabo. Untungamile Nkomo Studio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Siyabonga ukuthi amaphoyisa lawo sezavuma ukuvula i-docket kababa u-Energy Mdodi nge-attempted murder efuna ukubulala amabandla e-CCC wona esenza ikhampeni e-peaceful. Ngalokho sikhangele ngamehlo abanzi, sifuna ukwazi sibone ukuthi icala leli bazalibamba njani, ngoba isikhathi esiningi kukhanya ngani kule selective application of the law. Lokho kusithi umthetho ukhetha abantu ngesikhathi esiningi, noma sithi kule impunity kulabanye abantu abenza amacala bengabotshwa. Impunity ukuthi ungadala icala wenze okufunayo, kodwa umthetho kawenzi lutho. Singathaba sibili ukuthi ubaba u-Energy Mdodi ethwale isiphambano sakhe labanye bonke labo abenza amacala njengo-Dogarepi u-MP Kutu South laye amacala amelele. Lokhu kungenza sibili ukuthi bonke abantu abasayina i-code of conduct eyasayinwa umuntu eseya ku-nomination ngama-MP afuna ukungena ithi ungaba lodlame uyadisqualifywa. Sesifuna umthetho sibili uhlutshengise, ngoba izikliwe eziningi zingagcina zichitha igazi ngoba bayakwazi ukuthi indlu yakwabo kayibotshwa ile impunity. Yiko ke sithi amapholisa kawalandeli icala leli ngobungcishi, engabi le favor. Umthetho ukhangele sibili ukuthi umbhobho wakhe lowo akuzange kuphume inhlamvu iningalalilanga, ngoba kukhona ama-scientists angafakaza ebona i-residue yenhlamvu embhobheni wakhe.
Ukuvulelwa icala kukaMutoli kulipha ithemba yini lokuthi kungenzeka la kwamanye amalunga e-ZANU-PF aphatheke kunhlelo zokuhlukuluza lokutshaya amalunga ebandlaleni?
Ubaba uMthodi wasayina i-code of conduct ye-ZEC eyokuthi kasoze ekhwezele udlame, engabanjwa ile cala lodlame uyadisqualifywa. Lokho kwenziwe ngamapholisa lomangaleleyo kuqakathekile kakhulu, ngoba ngumhlahlandlela ozavulela abantu bonke ukuthi bayemangala. Njalo okwamanje amapholisa kasoza ale, ngoba ama-international observers lama African ambassadors awe Africa bala yibo abaphayile pressure kuzana uPF, yibo abakhangeleyo ukuthi kambe ama vote ama elections azaba free and fair, ngoba babatshelile abantu bezana uPF bathi lingayekela ukulungisa khathesi ozawina kakhulu, wena zana ungawina sizakwala, sithi it was not free and fair. Sibona ngani konke lokuzathiba izi igula mkhuba edeloke sichaya abantu lakhathe sikunje lokhu ebekwenza. Sesifuna ukuthi laye lo president ekhulume sobala leparty yezane, ikhulume sobala amabandla wonke, akhulume sobala ukuthi udlame alulunganga. Sibona ngani kuza sincedisa uMthodi engadisqualifywa, abantu bonke bazabona ukuthi udlame ngesikhathi sama election asilunganga sibona ngani umhlahla ndlela ozancedisa ukuthi kube lokuthula lokuzinza abantu bazikhethele umuntu abamfumayo.
Alo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla lesCCC umtodi yena ubengadophi incingo zakhe.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Iningi lithi bekugodola kakhulu elizweni izolo selokhu umqando waqalisayo njalo ugatsha olucubungula izomkhathi lusanda xwayisa abantu ukuthi bahlale lapho okukhudumala khona ukwenzela ukuthi bengalinyazwa ngumqando lo. Ingcwethi kwezomumo womkhathi umnumzana Everson Ndlovu uchasisela usithandekile emhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Umqando lo uchaye iregion ngathi mina iSouthern Africa uyichayele kakhulu ikubona ukuthi lokukhiza kwesnow eSouth Africa ayisiyinto ebijayelekile kakhulu. Yebo sikujayele kubo Lesotho ezintabeni kule South Africa ungani bekuyinto nje ebakhona endaweni ezithile but owalonyaka hayi kungaphambili endaweni ezingayijayelanga. Kodwa kithi ke ekhaya eZimbabwe yebo siwujayele yebo asiwujayelanga. Ngiza kubeka njalo kasikujayelanga eminyakeni edlulileyo le eminingi ngoba sikhangele ukutshintsha komkhathi lokhu okukhona i-CD climate change. Kodwa ungaya back into history uzafica ukuthi kuye kwaqanda kakhulukazi ngesikhathi senesi esewinter phela. Yikubu sizwa abadala bethu kungaqanda kakhulu lezulu ukuthi ukuthi likhona. Kodwa nanku-ke because of climate change lezulu lakhona lelangazi lizaba khona yini ngoba bakhuluma nge-El Nino le esisuka elwandle engadisturba hlezi umkhathi wethu kusiya kusama. Kodwa ke lokhu esikubonayo kumbe sikubonile izolo lakuthangi eZimbabwe hayi sileminyaka ethile singakujayelanga. Uzakhumbula ukuthi bese expect ukuthi kuqande kakhulu around kubo from 21 June around that week or 21 June ilanga likhatshana le kodwa kuqandanga. It was very warm. Kodwa nanku ngenxa ilanga selingani seliphenduka selibuya ngapha selibuya lomoya lomnengi sekuqanda ngamandla. Umqando lowo kuminyaka emlutshwane edlulileyo hayi azange siwubone lowo owakhathesi uphambili.
Uthe uselizweni leMalawi kunjani khona ngapho eMalawi lakho kuyagodola yini?
Lapho engikhona ke lapha eMalawi in the Southern District izolo lakuthange besingaqwa ngamajesi bekuchisa okukhipha lenhlanzi emanzini. Namhla kulapho kuvuke kugubuzele khona kulomoya ungani kuyaqanda kancane. Ngikhuluma nje lakade saqwa ngajesi langalesi sikhathi. Kodwa esikuzwayo okusuka kithi ngale makhaya ngiyakhumbula labo teacher baka you know abe ECD kusiya kubo grade 1 bebekhuthaza abazali ukuthi abantwana babuyele ngubo ezincane kusasa ngoba kade bekhala abantwana namhlanje. Uyaqanda.
Ungaxwayisa uthini labo abangakhathazwa kakhulu ngumqando lo okuthi abavulnerable? Kuyini abantu abangakwenza ukuzivikela?
Abanye bethu laba the less privileged silabantu abahlala esitaladeni silabantu abampofu phakathi kwethu abangala nje yona ingubo yona ijesi. Omakhelwane sibona ukuthi abantu laba they are warm. Bangaba warm ngokubanika izingubo ngokubanika amajesi akudumalayo okugqoka. Singabadingela inkuni bawothe abantu laba. Into ekhona yokuthi abanye abantu bayafa especially laba abahlala esitaradeni emadolobheni bayafa bebulawa imiqando. Kakanti labanye abangelazona ingubo bayabulawa ngumqando ontsha. Izifukulazo futhi ziyafa onkukhu imbuzi you know izimvu ziyafa ngalesi sikhathi somqanto. So kuyadingakala ukuthi lasezifuyweni zethu sibone ukuthi they are sendaweni enclosed engani yakhudumala. For inkukhu zakho ubasimbawula sibili xa ungumlimi sikhangele umakhelwane phosele ijesi le ndalo ongasayifuniyo labo bathola ukuthi bakhudumale. Phosela ingubo leyana ongasayithandiyo loyithandayo. Abadala abakhulileyo, ama orphans, child-headed households, the elderly, ngokunjalo nje, you know, bathola ukuthi bakhudumale ngoba yey ushayile. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Everson Ndlovu, ingcwethi ecubungula izomkhathi obexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 eseMalawi. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usemhlanganweni we-US Africa Business Summit kweleBotswana. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi ibandla le-CCC selilobele iCommission yezokhetho eZEC libuza ukuthi abakubutho bavota njani kunye lamapholisa abavota ngeposo. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ya mina ngicela ukuqondisa kakhulu kazi lapha umnumzana uMagalela Mafa ngamanga akhe la akhulume ngomnumzana Samson Mubhemi ukuthi kasobandla le-CCC njalo ungumuntu wefather. Uyabona ke lawo iwamanga sibili, especially wena uyisikhulumeli se-CCC, so akumelanga ukuthi ubutshela abalaleli izinto ezingamanga. Mina igama lami ngingumuzi Ncube, ngilapha e-America, yimi engangingu-organizing secretary we-province siyalapha e-America MDC yayikhokhelwa ngumnumzana uTswangirai ngesikhathi engakabhubhi, and njalo khona phana sebhubhile thina sasuka sabamba i-constitutionalism lo Dr. Khuphe, salandela uKhuphe, sehlukana khonapho labo Chamisa kudala khona le layikhumbula indaba yakhona. So ekusukeni kwethu ku-MDCT ngendaba zokuthi uMonzora wayengasalandeli i-constitutionalism njengoba likubona kunje, so sasuka sonke nini silandela sisiya ku-CCC, sihamba labo Samson Mubhemi, bonke labo Nomvulo Mguni, labo Ontando Ndlovu, sasibaningi sibili layibona sibili umbonakaliso uDr. Khuphe ele press conference yakhe laphana esithi ukuthi sesisukile ku-MDCT sesiku ibandla lapha le-CCC. So uMbhemi laye wayekhona khona phana, wayezasuka njani uDr. Khuphe chief bodyguard wakhe ku-MDCT, uyabona. So into nezebe zikhulunywa nguye sibili uMbhemi bekhuluma into eziliqiniso sibili ezanzakele konapho koBulawayo, ukuthi khona ezinye izinto ezenziwe libandla lethu le-CCC kazi zange zihambe ngendlela njengoba besibona abantu abaningi koBulawayo khonapho becomplaina sibili. Yena uDr. Khuphe wayeceliwe ngomkhulu wakhona ukuthi we-CCC ukuthi angene khonaphana e-Country Park, suspend izimali sibili yekhankasa khonaphana esechaya i-groundwork enzima, uyabona. Kwathi dlukudluku labantu be-Country Park bamnominata futhi uDr. Khuphe ukuthi khona bayamfuna ukuthi khona ancintise khonaphana uMthuli Ncube, ngoba uMthuli Ncube ngu-Minister of Finance and thina sawukhangela lathi ibandla ukuthi kufuneka enye heavyweight enjengoDr. Khuphe njengoba wayengu-Deputy Prime Minister before, uzamele ukuthi adibane lo muntu olesithunzi sibili laye. So abantu bamthanda uDr. Khuphe sibili ukuthi khona no nguye okumele ukuthi ncintise kwaphana e-Country Park, safaka izimali sibili kwaba le-groundwork ezwayo, and dukuduku sesibona kaseko sekhichiwe. So kasekwazi lathi khonapho kuphela Mafa ukuthi uthini ngakho khonoko, ngoba into phela ezenzakalayo zenzakala indawo eziningi kakhulu, abantu nabo bangena emsakazweni becomplaina, uyabo.
Basakazi we-Studio 7 sanibonani. Kanti ubaba lo kuthiwa ngundibali we-EFF Zimbabwe, kahle kahle yena elakhe iqembu liyini? Liyi-opposition or liyikho lokhu abantu abahlala bekukhuluma kuthiwa amazanu project? Ngoba loyana ubaba angaze ngimuzwe mna enxusela iqembu lakho ukuthi abantu kabalivotele njalo i-manifesto yabo ithina, angikaze ngimuzwe. Ngihlala ngimuzwa nje njalo nje defend izanu PA. Kiefu. Ukutela kikembu limeleni luyili oppositioni kumbe iZANU project. Kota ngendlela engimuzwa ngakhona ungomunye walabo kubizwa kuthiwa ngamaZANU project. Ngoba ungathi usebenzele iZANU khona ukutholayo kulohulumende weZANU ngendlela engimuzwa ngakhona. Ngoba uyiqembu eliphikisayo kodwa angaze muzwe ukuthi unxenxa abantu ukuthi kabajoyine lakhe iqembu. Abadingeka abantu abanjalo njalo futhi ambona ukuthi ungathi uyahlaziya. Lwani uyabe zikhulumela kwelakhe iside nje ngoba njalo esidlaphuzana uphi.
Studio 7 linele isiphathele intambo siyabonga kakhulu ngento elisenzela yona bekeke endaweni yokuthi abafowethu abakhuluma umthwakazi bafowethu umthwakazi singakhuluma ngawo umthwakazi ngoba vele singamandebele siyalufuna utshintsho lapha neZimbabwe ukuthi lube khona kodwa ke bafowethu umthwakazi yini kahle kahle oyenzileyo umthwakazi ukuze size sibone ukuthi umthwakazi singaze sithi iTRPC asitshintsheni iZANU-PF sizame ukuTRPC siyazama umthwakazi layo ma singayikhulisa siyikhulise ibe libandla elikhulu bese siyozama ke ukuthi hayi asizameni ke bafowethu lapha nansi imthwakazi ngoba manje ma sikhuluma ngemthwakazi fana nalokuthi nje sikhuluma ngento engekho elifuna ukuthi ilizwe liqunywe laphana lapha ilizwe leZimbabwe lincane kakhulu bafedali ngeke liqunywe lapho engeke yafayezakala leyo maybe angazi ukuthi ngawuphi unyaka thini into esingayifayithela sifayitheleni ukuthi sikhuphizane ungaphuma iZANU iZANU izofa iphele ithi du kusaleke iTRPC layo imthwakazi for now asifayitheleni ukuthi iZimbabwe itshintshe siyekele ukube sithi imthwakazi phambili ngemthwakazi siyaphi ngomthwakazi siyaphi ngeloli engelakhanda bafethu siyaphi ngeloli engelakhanda
Studio 7 sanibonani livuka njani labalaleli hayi iTRPC isuthi induku ekhethweni izodliwa nangomthwakazi kumakhansela this time ibisidliwa kakhulu ngoba this time iTRPC ihambe iyodwa inganayo umthwakazi ekhethweni hayi ephela induku bese ngiqhuqhuzela abantu bakomthwakazi emaraphingi sithi hayi isikhathi siyafika madoda sesiduze maqhawe yakithi sokuseduze la siyakhona ngiyaligqugquzela liyovota livotela ama-MRP livotela amakhansela e-MRP maqhawe ngiyabonga
sanibonani ku-Studio 7 okhulumayo ngu-Jay Moyo ngajabula li-audio ma ingafundwa siyezwa ukuthi amaboyisi avalela i-TRPC ukuthi nayo ikhampeni njenge-ZANU-PF ekugcineni kuyathiwa i-ZANU-PF iwinile kodwa libe liyazibonela manje ukuthi ivalela abanye ukuthi labo bayenze okanti ube bayiyekela la izikhampeni le ma bewine ngeqiniso ngoba kusasa ma sebewinile kungeke kubukeke kube yinto enhle ngoba bebe-robha vele nalabo abachaya abantu behola onjengu cela ukuthi bahloniphe omunye umuntu
Studio 7 linjani nonke baphathi bohlelo linjani nonke balaleli kwe-Studio 7 hayi thina siphilanga ngifuna ukubuza ukuthi kanti labo ntaba kayikhonjwa bachayelana abantu mpela kanti lichayelana abantu lichaya libaphiko gawule bathi abantu kabachaywa kodwa abantu bayachaywa abantu bayachaywa ma beyenza amarali bayachaya kanti nisabani kude maniki-niki zindala zombili khankasani nani nabo libavumele bakhankase kanti lisabani pelu kuchaya abantu ikuthi liyesaba yiko liba chali phika lethi nginalichaya umuntu linalibhizi lichaya abantu amaqembu amanye aphikisayo engachaya abantu libagweba ujili kade jele libavalele emajeli linalivalelwa kanti linalinjani linabantu linabontaba kayikhonjwa le khankasanini likhankase livumele omunye lomunye khankase izwe lele laseZimbabwe labunjwa uNkulunkulu asholeni yekelani omunye lomunye akhankase yayimaye winile mali luzile why lisabani kanti lichaya abantu linabantu bontaba kayikhonjwa lina lingachaya abantu yona gawulo awu yalo ukuthi abantu bayachaya bona abantu bechaya
salibonani ku-Studio 7 hhayi siyabonga siyazizwa mpela inkulumo mpela hhayi njengokuyiwa kumavoti soba kithi asiphakameni abantu siyevota mpela siyikhiphiza
njalo kunini yabusa singakazalo kunini yabusa engakazalo lokho sincindezela badonsela ingoko lapha abalele khona thina kithi ngigwaqe ifile awuhambeki lezikolo zifile lama headmaster ngale thina ngisenseula lapha nesigabeni senseula awedumaster senzile kuye babuya ama auditor impela ucaca ukuthi imali zesikolo zona kanti ziyangapi kodwa usizo lakho nasilutholi siyacela impela studio sesisebenzisile kakhulu siyakhala impela sizakhamizi zesewula siyakhala ngoedumaster esewula secondary school hayi sithwele nzima ngoedumaster sithwele nzima umnika imali ama-uniform yadla imali zabantwana zesikolo hayi sithwele nzima bakithi lisincede ngoba siyagcina sithatha umthetho esiwufaka ezandleni zethu siyabonga sicela usizo studio 7 kunini sifaka ama-odio sengavulwa siyacela mpela studio 7 lisincede kakhulu.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden ubikwa esuke emhlanganweni we-NATO ngesiphangiphangi esithi kulo msebenzi omeleleyo ekhaya. Lokhu kutsho ukuthi uBiden usuke engayanga edilini elivame kuba khona ekugcineni komhlangano lo. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lengcwethe ecubungula izombusazwe uMnumzana Dan Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
INATO ipolicy yayo ithi ma ufuna ukuba lilungu leNATO kumele ujoyine kungelampi elizweni lakho. So iUkraine inkinga ukuthi kulempi khona manje leRussia. So ingajoyina iNATO sokuzomela ukuthi amazwe eNATO lawo ajoyine leyo mpi. And I think amazwe amaningi avumelani lapho lokho ngoba babona kungaqala iWorld War 3 ngoba siyazi ukuthi iRussia ilizwe elinama-nuclear weapon. So mali ngabona ukuthi selifakwe khoneni kungenzi anything ingenzeka lapho bagcine be-release lama-nuclear umhlaba wonke ushabalala.
Kuzwakala njalo ukuthi uBiden ufisa ukuthi anikele Ukraine ama-cluster bombs kodwa abanye bakhe bangani bayamphikisa kakhulu ikakhulu lapha kubandla lama-Democrats njalo lamanye amazwe khona ngale kuzwekazi le-Europe ubona njani khonokho?
Ama-cluster bombs abhanwa emazweni amaningi ukuthi akumelanga asetshenziswe ngendlela asebenza ngakhona ama-cluster bombs ngoba aduka all over the place and awungeke ukhone ukutargeta indawo eyi-1 nge-cluster bomb because lapho uphosela khona i-cluster bomb kumele u-expect ukuthi azoduka mandlambe nje all over the place ku-affecte lama-civilian. So amazwe amaningi awabhana ama-cluster bomb but sibona ele Russia lona liwasebenzisa Ukraine. So umbuzo then obuzwa ngabantu ukuthi hawu manje sizoyekela abantu be-Ukraine bephumba ukubulawa i-Russia isebenzisa ama-cluster bomb why lathi singayinikezi i-Ukraine ama-cluster bomb? Kulapho-ke umnumzana uBiden angene khona wathi yena ubona kuyinto e-right kakhulu leyo yokunikeza ama i-Ukraine ama-cluster bomb noma nje indaba udaba lolu lungekho popular kwabanye abakhokheli lapha e-America labanye ama-allies awe-United States ese-Europe lapho ama-cluster bombs abhanwe khona.
Ye ubona ngazani kodwa kuyaphumana emhlanganweni wonke lo omkhulu owenzelwa khona ngale we-NATO?
Into engiyibone iqakathekile ezophuma lapho yikubambana kwe-NATO ekuvikeleni i-Ukraine kulempi yayo le-Russia. I think uVladimir Putin umongameli weRussia wa miscalculate kakhulu ecabanga ukuthi Ukraine izobe iyodwa isozithole abantu abazoyincedisa kulempi kodwa ke sibonile ukuthi iRussia siyehlulekile yazama ukuthi thathe iKiev yahluleka and mase sizwa ngabantu atheli bendaba basitshela ukuthi iUkraine actually isithathe back iterritory yayethathwe iRussia njalo futhi baya-advansa and sibonile laserussia kusiba lokungazwisisani phakathi kuka Putin le-Wagner group ekhokhelwa ngu-Prigozhin.
Lo-ke ngumnumzana Dan Moyo ingcwethi ecubungula izombusazwe esichiya-ke emaphetheleni kohlelo kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Ibandla lesisi lithi lizakhulumisana lebandla le-EFF lakwele South Africa ngoncedo lwamabhasi azathwala abantu besiyavota ekhaya. Amapholisa eBikita South asevulele ilunga le-ZANU-PF umnumzana Energy Mutoli idokodo lecala lokuhlasela abasekeli be-CCC ngombhobho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gandhi ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa. Silazo ezinye ngo-7:30 ntambama.